kuvume ukuthi i-summit leyo khona ibizwe China injalo ilama wonke awe Africa. Okutshengisa ukuthi nxa iChina ikhangele i-Africa ngayikumakumi ibe namazwanyanya namancane ibona ilizwe elilodwa njalo yona ibisikhangela ukuthi iChina provides a market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Ye awusoze ukuthi kusasa bathi nxa bephenduka babuye bethwele amasaka emali, hayi. And China kayenzi njengamanye amazwe enjengabo Britain labo America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama-conditions ama-human rights, ama-conditions lawa. Ubudlelwane leChina buqakathekile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni engange 60 billion njalo uzayabela amazwe awona la kuzikazele Africa kweminyaka emithathu elandelayo. EleZimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i 2 billion.
iChina ikhangele lokuningi eAfrica ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama raw materials afuneka ukuthi industry yeChina iphile. Kulokhu ekukhulumileyo mina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga. iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU. Kusiya phambili eminyakeni lemithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange 2 billion ingangena eZimbabwe. Singakhohlwa ukuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe sikunamhlanje iyi-4 billion. Ukuthi leyo mali yabe ivele eChina iyabe ifake imali e-half the budget yeZimbabwe endile.
Kodwa abanye bathi eleChina landise ukuzinothisa lona.
Angikwalo khonokho kokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyenziwe ngumongameli we-South Africa lamuhla. Ebala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kweChina le-Africa. Unanzeleleke into eyodwa ukuthi i-Africa yona nxa ithengisa eChina ithengisa lokho kungathiwa ngama raw materials. Kodwa iChina nxa isithengisa e-Africa ithengisa ama-finished products. I-raw material kayilamali. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi thina nxa ithena izinothisa, that is just notice.